Iphathimandla senhlanganiso ye-Lakers Foundation isikhumbuza uNdlovu ukuthi kuqakathekile ukuba izikolo zakwaMandebele zihlale zidlala umdlalo we-basketball ukuze zivale umkhandlo okhona phakathi kwazo leziphuma ngasenyakatho yelizwe. UNdlovu utsho lokhu ngemva kokuba izikolo ezivele ngasenyakatho yelizwe kuyizo ezingqobe kumncintiswano wamankazana kanye lowabafana kumidlalo yalo nyaka ye-Lakers Foundation Under 16 Tournament.
Esikunanzelelayo ukuthi izikolo zangale kubo-Harare nakumashonaland ziqinile njalo ziyadlala i-basketball emnandi. Ukuthi izinga labo lingaphezulu okwedlula izikolo zanga. Thina njengeLakers sifuna silenqobe yokuthi singazama ukuthi sihlanganise abantu labo siba yenze lawo benanzelele izikolo zanga bazinanzelele ukuthi hayi igap play ekhona phakathi kwethu lezikolo zasentshonalanga kungabe kuyikuthi asisebenzi kakhulu kumbe asilasisekelo esiningi.
Imidlalo ye-Lakers Foundation Under 16 Tournament iqhutshelwe edolobheni lakoBulawayo ngempela viki edlileyo, njalo iqembu le-Girls High School elaseHarare yilo elinqobe kumncintiswano wamankazana, kuthi eleKhuthama High School yilo elinqobe kumncintiswano wabafana. Amankazana e-Girls High anqobe osowabo abeNkulumane High nge-36-27 kufinal, kuthi iqembu leKhuthama High litshayele eMazoe High nge-36-32 kufinal. Imidlalo le ibiyingxenye yenhlelo zokuthakazelela ukufikisa iminyaka elitshumi kwenhlanganiso ye-Lakers Foundation yona esungulwe ngomnyaka ka-2009. Iyinhlanganiso ekhangelelwe ukuba iqhube njalo eminye imidlalo yabantwana abale minyaka engaphansi kwelitshumi lantathu phakathi laphakathi komnyaka, kuthi lapho umnyaka uzosiyafika komlindi uyacina iqoqe njalo imidlalo ezangenwa ngamaqembu avela kwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.